soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Onamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu nomhla ka 29 Mpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zeHarare zithi amazwi kamasipala waleli dolobho awukuthi abasendaweni ezikhangelane lodubo lwempophoma zamanzi bathuthele kwezinye indawo aveza ukuthi ikhansili kayilazelo ebantwini abawelwe yingozi. Inkokheli zamabandla okholo zikhuthaza ukuthi kube lokusebenzela ndawonye kwenhlangothi ezithiyeneyo zempilo ezigoqela zikahulumende lezinye ukuze kuqedwe udubo lwabantwana abathatha izidakamizwa, utshwala lokunye okudakayo. Abaculi beZimbabwe bathi labo balahlekelwe kakhulu ngokubhubha komculi waseSouth Africa obengumlingisi njalo uMbongeni Ngema. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zedolobho leHarare zithi amazwi kamasipala waleli dolobho awukuthi abasendaweni ezikhangelane lodubo lwempophoma zamanzi bathuthele kwezinye indawo aveza ukuthi ikhansili kayilazelwe ebantwini abawelwe yingozi, zisithi ikhansili kufanele ingenele iphathise abantu, hathi ukukhuluma nje kuphela ingasizi abawelwe ludubo lolu. Lokhu kuza kulandela imbiko kamiya wedolobho lelo umnumzana Jacob Mafume eyokuthi abantu bathuthe njalo ethe benza konke okusemandleni abo njengomanisipala. Umnumzana Mafume wazise ukuthi kulabantu ababili abafileyo ngenxa yempophoma zamanzi lezi ngeviki edluleyo eHighfield laseBudiriro. Omunye umntwana owakhukhulwa lizulu leli utholakale efile ngolwesibili. Sixoxa nomgcini sihlalo webhodi yeHarare Residents Trust umnumzana Albert Mazula ngalolu daba.
Thina sibona ngathi kasilozwelo lolo mnumzana, ngoba okwakuqala abantu laba behlala kuleyo ndawo kwaku-ikhansili yayikwazi ukuthi ayishiyo ndawo elungileyo, kanti esi kulabe ukuthi kabasuke baye kwenye indawo kuza hlanganisa indleko zokuthi basuke ngubani bayasuka besiya ngathi. Ikhansili yabadingele ukuthi ibadingele indawo yokuthi bayehlala khona, bathathe impahla yabo bayihambise kuleyo ndawo, then sebesithini labo babathwale babafikise kuleyo ndawo bathi hayi ngenani lapha. Manje lokho ukuthi uyaphokutshela umuntu akanamali akanalutho uthi suka uyehlala kwenye indawo, impahla yami-ke imali yokusuka lapha ngiya kuleyo ndawo, njalo leyo ndawo iyiphi, ingekabani, ngihlala ngekhondishini bani, kabakukhangeli khonokho.
Sekuyiwa phambili, yikuyini okungaphathisa ukuthi kuqedwe udubo lolo?
Okuqakathekileyo ukuthi abantu laba vele sebakha khonapho, bahlala khonapho. Ebisele ukuthi ama-enjiniya akakhansili azi ukuthi inyaka yonke indawo leyo ile problem, kungaba nezulu iyahluka. Ungakhangela kwamanye amazwe, abantu bathatha indlela ezingathi zinamatapoli balungise i-drainage system. Yebo kuyadula, kodwa ukhansili kalungise enze i-drainage system ukwenzela ukuthi izulu lingana amanzi kami endaweni inye ayathathwa elahlelwa khatshana kutshale bakhuthaze ukuthi abantu ikakhulu labo abakha ukuza ingabe sakha ama-foundation abo, ama-foundation akhiwa kusaziwa ukuthi indawo le ima amanzi abe ngama-foundation aphezulu. Ungakhangelwa ngasifezini zakhona kathesi uzabona ukuthi enye i-foundation iphansi phansi ku-ground ukuthi izulu lingana nje kuphela just 2 hours or so indiyani sigcela amanzi azigeleze engene endlini ngoba i-foundation yakhona iphansi. Into kwakunokuthi ama-enjiniya bayikhangele izinto leyo bayilungise, kodwa okwakhathi kuwasekuvelese kukhona esingathi bangakumele bavelesekethi ukuthi benze i-drainage system ezakwenza ukuthi amanzi lana athathwe adelezwe esiyalahlelwa khathana.
Sizwa abanye bekhala ngokuthi hayi ezinye indawo eseziphiwa abantu uthi bakhe ziyabe zingamaxhaphozi, akufanelanga abantu babe besakha endaweni lezi. Lina likubona njani lokho?
Yebo, liqinise ngamaxhaphozi, kodwa nxa kungela ndawo yokuhlala mnumzane ungakhangela indawo njengaya kwamanye amazwe abantu bayakha endaweni ezingamaxhaphozi. Ungakhangela iHarare kube area kuthiwa khona lise-copy area bathi kwakungamaxhaphozi, kodwa abaqala ukwakha khonapho isori nizakuthi amakhiwa besakha kuleyo ndawo benza shuwa ukuthi amanzi aye kuleyo ndawo, kulama-plan ukuthi kube lama-drainage system. Ungaya kukhophi area namhla ufika uyala ukuthi kwake kwaxhaphozi ngoba yalungiswa indawo yamanjiniya asebenza umsebenzi wawo ngendlela.
Umnumzana Albert Mazula ngumgcini sihlalo webhodi yeHarare Residence Trust ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Inkokheli zamabandla okholo eZimbabwe zikhuthaza ukuthi kube lokusebenzela ndawonye kwenhlangothi ezichiyeneyo ezigoqela ezikahulumende ezokholo kanye lenhlanganiso ezisebenza zezimele ukuze kuqedwe udubo labantwana abahlala emigwaqweni abathatha izidakamizwa, utshala lokunye okudakayo. Lokhu kuza kulandela imifanekiso yamavidiyo esisabalele ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezigoqela o-X, i-WhatsApp lezinye ngelanga lekhisimusi ebiveza abantwana abancane bedakiwe njalo bethole imbodlela zotshwala. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthe kulabantwana ababili abakulumfanekiso asebesaziwa ukuthi ngobani, kulomunye oleminyaka elitshumi lanye lolechumi lantathu 13. I-Studio 7 ixoxa nomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda ngalolu daba.
Nxa sikhangela iminyaka yabantwana laba okuthwana abakade benatha utshwala, sibona ukuthi baleminyaka engaba kubo 11 kusiya ku 13 years yeminyaka bethathwa ke leyo mabonakude benatha. Siyabona siyananzelela ukuba lowo ngumnyaka yabantwana basesebancane kakhulu ukuthi bebesenza lokho. Kutho ukuthi kuba nembuzo eminingi njalo ukuthi obathengele lobutshwala ngubani kumbe ovuma ukuthi babuthenge. Njalo nxa bebonwa emgaqweni ngabantu abadala besenza into enje, ngesikhathi kudala siyakwazi ukuthi awuhlukhuzwe khonapho ngabadala njalo bedinga ukuthi abazali bakho bangaphi.
Kanti kubangelwa yini ke lokho mfundisi?
Siyananzelela ukuthi ukuhamba kwabantu besiya ikakhulu abazali besiya kwamanye amazwe kuyadinga imisebenzi, sebethiye izimuli ezikhokhelwa ngabantwana abancane. Kuthuthi la bantwana abancane abakhangela abanababo kwezinye isikhathi kuyenzakala ukuthi baphume benze khonokho ukuganga kungabi lo muntu omdala okwanisa ukubakhuza. Kanti-ke khona vele esintwini sethu umntwana ubegcinwa isigaba sonke, njalo siyakwazi ukuthi thina ebantwini abamnyama akubi lo mntwana oyabe ngalazihlobo eziseduze ezikhangeleyo. Nxa abazali beye ngaphetsheya kwelizwe kumele ukuthi kube lezihlobo eziyizo ezikhangele labo bantwana ezithunyelwa imali ngabazali labana abangaphetsheya. Kusho ukuthi labo babesekela njani labo bantwana besenza ukuganga okunje. Njalo siyananzela ukuthi sebe siba baningi abantwana ababesezitridini bezidingela izimali ngoba abazali babo kumbe besithi bayiziphofu kumbe abazali babo begogekile kumbe abazali babo bengakwanisi ukubakhangela.
Kuyini okungenziwa okungaqeda udubo lolo?
Ngibona kuqakathekile kakhulu ukuba uhulumende ngathi kumbe i-social welfare eyalapha elizweni lethu, kule social welfare zibakhona ku-city council, kule social welfare ekahulumende, zonke lezo ngatsha zombili zilamabhajethi engathi zilezimali zokukhangela ezingathi indaba ezinjengalezi abantu ababeswela abantwana abasezitridini. Ikanti njalo silazo inhlangothi thina emabandleni ezinjengabo Scripture Union, sile nhlangothi ezayivele zikhona ezazikhangela indaba ezinjengalezi lezi anje siyakwazi ukuba khona njalo abenhlanganiso ezizimele zoda abavele bona bethola izimali ukukhangela abantwana ngakho ke mbona lokhu kungumlando njalo kuzingqobe kithi sonke ukuba kumele kubanjani kucatshwa ukuthi singakulungisa njani sisiya ku 2024 khana ngani ngobuningi langokwanda lokho kwenziwa lokho zimbonani sokufunakala esingathi thina an emergency kumbe ukuthi kuchitshwe kufonywe kuqoqwe zonke lezi nhlanganiso ezikhangela abantwana la i-social welfare lamapholisa ukwenzela ukuthi uncedo luphiwa laba bantwana ungabi ukuthi babotshiwe kuphela ngamapholisa kodwa ukukhangela ukuthi kanti vele impande zodubo lolu luvelela nga.
Umfundisi uSeni Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance esikhulumela ecingweni ekobulawayo. Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukumiswa komhlangano wenkokheli zebandla leMthwakazi Republic Party okugqiba umnyaka okumele uchitshelwe enketa hall okwamalanga amathathu. Ibandla lelithi laphiwa imvumo yokuqhuba umhlangano lo kodwa amalunga alo amiswe ukuqhuba lomhlangano ngamapholisa. Ekhuluma leStudio 7 olela amalungelo oluntu ephasi kwehlanganiso yeibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe lokho akumangalisi njengoba uhulumende okhona encindezela amabandla aphikisayo.
Hayi angiboni ukuthi into ephikayo ayisento emangalisayo kodwa kuyinto esibonisa ukubani ilizwe leli alikhululekanga kanganani nokuthi amapholisa adrizwa njani ngoba uma abantu bevele umthetho phela kawutsho ukuthi abantu bacele ukuthi kwenze kuthiwa kufuze ukuthi kuyazise amapholisa so uma eke avuma ukuphinda ayale umbuzo yokuthi kuyini okuyabe sekuthintshile iyansa nje lula yokuthi abantu beZimbabwe balethele besebugqilini o abaphetha amandla kabafuni ukuthi kube le other view efika ebantwini.
Sibone umhlangano wabo owerali futhi uke wamiswa ekuqaliseni kwenyanga yenaleyi kungabe kusitshoni lokho?
Eqinisweni mbona ngazathi ke lisefise akuvunyelwa kuyake kube sokuyimshansi ukuthi libe le mhlangano ovunyelweyo ngano ngavunyelwanga ngamapholisa ngaphandle kwebandla leZANU-PF.
Sikhangela ke ilungelo lokuthi abantu benelise ukuthi behlangane sekusichoni
i-violation yamalungelo oluntu right to assembly ama rights amaningi they are being violated left right center kusetshenziswa amapholisa kuncindezelwa abantu lezinhlanganiso yinto abantu bezimbabwe osekuze kuthi beyilele kakhulu ngoba sebeyithathele ngohulumende okhona sesibuyele esikhathini akusatshiyananga lesikhathi sikasimithi ukuthi abantu kuzobenza imhlangano belindiwe benza imhlangano obunyamene ekuqatsheni singathi sesibuyele esikhathini sasinike inkululeko yonke le abazali bethu abayihlelayo abayihlalele emagangeni isithethe yathathwa ngukhulumende owarikileso simithi esephathiza inkolo zerodisha.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso yeibhethu likaZulu ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Asenelisanga ukuthola umbiko wamapholisa njengoba ucingo lwesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi vele ungadotshwa. Kukanti osaphethe isikhundla sesikhulumeli samapholisa kobulawayo unkosikazi Nomalanga Msebele yena uthe usadingisisa ngalolu daba njengoba ebengakatholi imbiko ngalo. Okwamanje wathi sizwe abanye ababalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo ngabahlangana lakho empilweni.
Yes, ubingeleli inkundla. Ye, kambe uInnocent Ndibane mayethu uyaphikisa oliqembi eliphikisayo uphikisani. Akulanto iphikisayo. Yikho nje ubona eswela yona isithi eyodwa ukuthi ayithole eParliament ngoba akaphikisi ludo lo ulwa lelinye iqembu eliphikisayo. Zonke isikhathi mayevula umlomo wakhe ulwa leqembu eliphikisayo. ayikho into ekhunywa u-Innocent Ndibane. Iqembu eliphikisayo linye, lina lonke lethi liyaphikisa liproject yezano. Into eliyenzayo lapho Innocent Ndibane, iqembu eliphikisayo i-CCC kuphela, lina lonke akulanto eliyiphikisayo lisebenza lalo leli qembu elikusayo. Kusegcekeni nje lokho.
Studio 7, njani, akunalo baba lo we-EFF Zimbabwe la ukukhuluma kwagabu zisiseki mani. Ukuthi uyisima njani, uyisima bani, hayi. Laba yilaba abantu abagqoka isikhumba semvu bezimpisi ngaphakathi. Alo baba izano street lo, izano PF, uyamuzwa nje ukukhuluma kwakhe vele. Ukhuluma njengobaba lo bantu English Tony Spanda lo. Ukhuluma exactly njengani, hayi baba izano PF wena. Uzodukisa nje abantu abazihluphekileyo nje, uzokhohlisa abantu bezihluphekela abantu, bakhohlise nje badukise ingqondo zabo. Hayi baba, cela abantu abanjengani bake basimile kancane thina eZimbabwe. Uyazi siyahlupheka, mntu omdala siyahlupheka baba. Wena uzodlala ngengqondo zethu.
Eh. Ngifuna ukuthanda uPaul indaba kaSengezo Chabangu. USengezo Chabangu lo ayinto le ayenza ayikho right. Ufuna ukuthatha izano ayibise kobulawayo, ubulawayo ibone ukuthi izano iqedile ubulawayo, uphelile. Uyazi kube le ndaba kaGawulele lo babalwa ngazi ukuthi kade ungibabo njani. Ayi labathi uGawulele awusindebele baqinisile impela. Gawulele awusindebele Gawulele. Hayi. Ngoba indlela okhuluma ngayo yazi awusumuntu wesiNdebeleni. Into eyikhulumayo ngezanu, usupport izanu, ngento ezingekhoyo, ngento ezingekho right. Gawule, zinuka amakhwapha.
Igama unqobe izithathi njani kustudio 7, ngilapha eGwanda. Ngithi ngiphose lapha ilizwi maqondana lodaba lolu oluhluphayo, udaba lombhuqazwe owenzakalayo, osolwetheswe emahlombe ezinduna ukuthi izinduna zikhulumisane labantu. Yebo izinduna zingakhulumisana laba bantu, kodwa into ehluphayo yikuthi umbhuqazwe ulokho uqhubekela phambili. Ukuthi ngalibona phela uyama umbhuqazwe ukukhulunyiswane kuhle, ngoba kathesi igugurawundi ilokho iqhubekela phambili ngoba ngezomnotho ngapha amaNdebele ancindezelwe. Kwezemfundo amaNdebele ancindezelwe, izikolo zonke eGwanda, eKhezi, eFelabusi, eBubi, ngaphi kufundisa amatisha esishoneni. Kanti usiNdebeleni angapha amatisha angapha esiNdebeleni, khona kuyavuma yini ukuthi umntwana engu grade 4 grade 5 efundiswe ngumuntu ongazi ulimi lwakhe? Angithi uyabona ukuthi iyo igugura undi yonale. Khathesi le misebenzi lakula msebenzi ngapha esiNdebeleni, amasekthari athuthwa siwe Harare khonale, konke kusentralizwa khonale Harare, la machurch avulwayo kubuya umazibaba amapostoli konke ngabasi ngesishona kuphela. Angithi uyabona ukuthi igugurawundi lokho iqhubekela phambili. Phezu kwalokho oGawule bese befaka itswayi enxebeni, bethi bona kumele kuvuke umgabe azoxolisa ngegugurawundi. Pho kwenziwani? Kukhulunywa kakuyekelwe phela kunjalo ngoba kakusebenzi lokho.
Studio 7 omuhle, ngiyalibingelela. Ngisithi happy Christmas, happy Christmas nomnyama omusha lingani lonke basekeli be-Studio 7, linjani balaleli? Ntunga, linjani khona ngapho? Yeyi, ngithanda ukukhuluma ngalo ujaha lwa bathi Ndibali, Innocent Ndibali. Ukhulumani opposition. Uthi akula opposition eZimbabwe, ubona nxa beyi-opposition benzani? Nxa eza kuthi yena hayi benza i-roadshow emagogo, benza i-roadshow emagogo lapho bahlala khona. Azange wabhode zonke iindawo lezi, vele kasi imazi uNdibali ukhuluma ngani nge-CCC. Akeke i-CCC yodwa, angaze atshone humana, akayikhathala, akayikufa losengezo wakhe.
Sibingelele sibonge, Studio 7. USengezo Chabangu, ngabe bakhulumela lokhu osokukhona manje, ukuthi bathi bafuna kwenzwe inkulumo yokukhumisana umlotha ngendaba yegugurawundi. So yena uSengezo Chabangu mhlawumbe yinto angayiphawula ezanu lobabakhe upresidenti ukuthi bafuna ukwenzelana amaZimbabweni ngegugurawundi bengakazi bexolise okokuqala. Okwesibili, bazakhuluma ngokuthi bazathi induna zikhulumisane labantu ngani, ngoba indaba yakhona uma bengayixolisa kwalo vela abakayivumi. Umuntu ukhulumane lawe ngento angayivumi. Indaba yegugurawundi kumele abantu bezane becabange ukuthi kumele beqale bekhulumisane labantu kuqala, bexolise kuqala, bese beqalisa ukukhuluma ukuthi ma uxolo belithola kubantu sebengakhuluma ukuthi abantu bebe bangawakhumpa setha ngani. Hayi ukuthi uSengezo Chabangu ekhulume ukuthi uchamisa wadla imali eyama NGO le edliwe izano, edliwa izano everyday le eyabantu. lama gold mafia landlan uzoyikhulumela nini ngoba angicabanga ukuthi sengizochabanga wazi kangcono ngezinto zezano more than as a triple C ngoba ku triple C sengizochabanga is nothing aziwa lokuthi uyini umuntu wezano maye yakhulumela into ye triple C uyabe zama uchaza ukuthini la ekadla imali ethule njengabo Douglas Munzora imali ezana siyabona
Studio 7 njani basakala nonke balaleli be Studio 7 igama ngingosiphiliswe Mpofu ngokuzalwa ngizalelwe Victoria Falls okwamanje ngiseGoli ePitoli bengithanda ukubingelela umama Maduke uNazenzo nobabami uSazenzo nengane zami ezithi uAyanda uNaledi nabafowethu uZamani uSithembisiwe uLikheni uNeva nabo bonke abangaziyo nazo zonke izizukulwana zakompofu ezithi uKhuthi Masambu uKhoshi nabo bonke abangaziyo esigabeni sase-127 nabomuhlekini lonke ingane inkosi ngaligcina sizohlangana singabaphilileyo
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo ngabahlangana lakho empilweni. Udaba olulandelayo luveza imibono kahulumende weMelika.
Njengoba ugatsha lweUS State Department soluke lwatsho kanengi ngaphambilini. Ukuba intatheli zindaba akusilocala. Kodwa, ukwanda kwentatheli ezibotshwe kumaviki asanda kwedlula kwele Azerbaijan, kuveza sobala ukuthi iziphathamandla zalelo lizwe azivumelani lalumbono. Kusukela ngolwezi, kubotshwa ubuholi be-Abzaz Media, inkampani yezindaba ezimeleyo elwisana lenkohlakalo, Iziphathamandla zase-Azerbaijan seziqhelise ukucindezela amazwi asola uhulumende. Oba ngowakuqala ukubotshwa ngolwezi ngumqondisi we-Abzaz Media u-Alvi Hassani. Ngokushesha ngemva kwalokho, kwabotshwa umhleli walenkampani omkhulu u-Sevinj Vagivgizi, umsekeli kamqondisi u-Mahamad Kekalov. Lentatheli zindaba uNagiz Abzalamova vetheswa amacala inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele ezithi ngakubazelwa amacala ezepolitiki avulwe ngenxa yophenyo lweAbzaz Media oluveza imisebenzi yenkohlakalo esezingeni eliphezulu kuhulumende Wonke sebegcinwe ezitokisini okwesikhathi eside phambilini kokuthethwa kwamacala abo. Abanye abasanda kubotshwa ngu-Aziz Orjov, umsunguli womsakazo we-TV ozimeleyo, osakaza ebulenjini owe-Canal 13 kanye lobala izindaba uRufat Muradli. Akusizo zintatheli kuphela ezihlukuluzwa nguhulumende. Ugubad Ibadoglu, oyingcweti kwezenotho njalo engumgcini sihlalo webandla eliphikisayo ele-Azerbaijan Democracy and Welfare Party, wabotshwa ngontulikazi. Kwathi umkhokheli webandla eliphikisayo ochothoza uhulumende, uTofik Yaguglu, yena wabotshwa phakathi kukampalakazi. Ekhuluma lentatheli zindaba, umnumzana Matthew Miller, isikhulumeli sogatsha lwe-State Department, uthe ukubotshwa kwentatheli zindaba, amalunga enhlanganiso ezizimeleyo kanye labamabandla aphikisa uhulumende wakwele-Azerbaijan, yinto ekhathazayo kakhulu. Bedlula itshumi asebebotshiwe kunyanga eyodwa kuphela edluleyo. Akwamukeleki lokhu. Kusho isikhulumeli se-State Department umnumzana Miller, sizaqhubeka sikhuthaza uhulumende wase-Azerbaijan ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu kanye lenkululeko eyisisekelo somuntu wonke. okugoqela labo abasebenzisa linkululeko ukukhuluma imibono yabo. Futhi sifuna kukhulule bonke ababotshiweyo.
Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Abaculi beZimbabwe sebeveze ukudana okukhulu ngokubhubha komculi wakwele South Africa obedume emhlabeni jikelele njalo engumlobi wamafilimu uMbongeni Ngema. UNgema waloba amafilimu olohlonzi agoqela uSarafina kanye lethi Woza Albert. Ubhubhele engozini yemota ngolwesithathu KwaZulu-Natal esele minyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisikhombisa 68. Kubika uNtungameli Nkomo.
Wathinda thina, wathinda banga sokufa, safa saphenduka saphenduka nje bobu.
Wathinda thina,
wemolo,
wathinda banga
mole mo, mole mo, mole mo.
UNgema waduma kakhulu ngengoma ezitshiyeneyo kanye lefilimu yakhe eyayisola ukubandlululwa kwabensundu kwele South Africa ngabamhlophe elesihloko esithi Sarafina. Zinye ingoma zakhe ezadla uBhedu zigoqela le ethi Woza my fohloza. Ngokwele mbongi yeZimbabwe elodumo njalo engumeli wenkulumane edale lePhalamende umnumzana Desire Moyo olilunga leTCCC yena ohamba ngegama lokuthi Desire Moyo Oxide kwezomculo.
Kulusizi njalo esidatshukelwe ukuthiwa ngudokotela uMbongeni Ngema, umlobi omkhulu, umdlali westage omkhulu, umhlabelelo omkhulu. Inhliziyo zidabuke kakhulu ukubana ke siphunyukwe indoda emadodeni ingcwele ingqungqulu yethu kuma-arts.
Kuyini okumqoka ongathi ukufundile emsebenzini yakhe?
Sifunde kakhulu masikhangela imisebenzi yakhe estejini, Woza Albert and other works of the Zulu, amadrama akade wenza estejini, njalo ke lamafilimu awenzileyo ubaba uMbongeni Ngema, yagoqela ke le filimu yaba lodumo kakhulu uSarafina. Imisebenzi yakhe eminingi ibigxile kakhulu ekuphakamiseni amasiko oluntu le black consciousness, ibigxile kakhulu njalo ekukhankaseleni amalungelo abantu ama human rights. Ngicabanga ukuthi ama-artists sizahamba kulolu nyawo lwakhe njalo sihlale sisazi ukubana ke i-art inomsebenzi omkhulu emhlabeni, kumele idale umehluko phakathi kwezizwe nezizwana.
Abadala bathi ziyohamba izinsizwa kuyosala izibomo. Sihambile isitimela sasezola, sithi makalale ngokuthula umfo kaNgema.
Umama kwamanana kwamandela tuza kusekoli mama esola umbeke sifube umama tambo lam lekentaki samrela sami samrela sami selona chuchuchusani yo
singa agesukani gezishobo nanzi ezinye ebesilazo kuhlelo lethu namhlanje izakhamizi zedolobha leHarare zithi amazi kamansipala waleli dolobha ukuthi abasendaweni ezikhangelane loduko lwempophomazi amanzi bathuthele kwezinye indawo aveza ukuthi ikhansili kayilazwelo ebantwini abawelwe yingozi. Silu gqibake lapha uhlelo lethu namhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilandela ebulinjeni ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngutabo kancube.